Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alifuga njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 16 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukwengezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela umemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywa ngabanye, kodwa abanye njalo bayakusola.
Bekuyinto elungileyo ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi injection le vaccine ayikabe umuntu wonke.
Ikansili yakoBulawayo isingezelele amalanga impompi zamanzi sezizavulwa ngaso kulandela ukunaka kahle kwezulu.
Sikhangele sonke ukuthi amadami ethu kukhanya ingani awagcwali.
Udaba lukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi obikwa wayethandana lekhosikazi elisebenza ehofisini yakhe luchiya abantu bephethe ongaphansi.
Hayi, mnumzana labalaleli, nxa kuyikuthi kuliqiniso lokho alihlazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ngezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywe ngabanye, kodwa abanye njalo bekusola. Umongameli Emasono Mnangagwa izolo utshele isizwe ukuthi imigoqo le ebalisa i-curfew esizaqala ngehola lesihlanu ekuseni kuze kuyafika ihola lasithoba minembili ntambama 8 p.m. Abantu abavunyelwa ukusuka kwemanye amadolobho besiya kwamanye, kumbe lapho abahlala khona besiya vakatshela kwezinye indawo. Lokhu kwenzakala inani labathelelwa igciwane leli kumbe ubulawa yi-COVID-19 selisehla. Ugatsha lwezempilakahle luthi izolo kulabantu abalichumi 10 ababulewe yi-COVID-19, kuthi abangamachumi amahlanu 50 babanjwa igciwane leli. Idolobho leHarare yilo elokhu likhokhela ngenani labantu ngoba bebahlanu ababhubhileyo izolo. Abanye bathi ngabe uhulumende uyekethisa lezi zijeziso okwenzela ukuthi abazisebenzayo benelise ukondla imuli zabo. Kodwa abanye ngabathi kuvalwa kwelizwe kuzabangela ukuthi inani lababulawa ileli gciwane lehle ngamandla. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yabezokholo lwesiKristu ephathisa abantu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSenisibanda.
Mina ngibona ukuthi uhulumende aqhelise lesi sikhathi se-lockdown. Bekuyinto elungileyo ngenxa yokuthi nxa sikhangele ukuthi injection le vaccine ayikabe umuntu wonke, njalo singakhangela ukuthi ngesikhathi lesi sedlulileyo kuthe kuvulwa izikolo, kuvulwa oborder, abantu abaningi beqalisa ukuhamba, inani labantu ababambele umkhuhlane likhwelile kakhulu, salahlekelwa zimpilo eziningi kakhulu. Ngakho ngibona ngani khathesi kungcono ukuthi kuyoqale kukhangelisiswe, njalo abantu beqhubeke lokhu bengekhaya ukwenzela ukuthi leli nani elabantu abathola lo mkhuhlane liyehle, liqhubekele phambili lokhu lisehla. Njalo kuyasiza ukuthi kuke kukhangele ukuthi izikolo zona zingavulwa, kukhona yini konke okungavikela abantu kulo mkhuhlane. Mbona ngani ninxathi zonke izinto ezazikabi khona, inxenye vele bekudingakala ukuthi uhulumende aqhelise siya phambili ngamalanga lawa okuthi abantu bebehlezi ngekhaya sivikela lo mkhuhlane we-COVID-19.
Bona abantu bese beziphatha na okungabe kubangela ukuthi inani labantu abathola leli gciwane lingakhweli, lenze lingani libanganeno?
Udubo olukhona ukuthi abantu abaningi bese beqalisile njalo kubuyela ukuthi abagqoki ama-mask, njalo lalokhu i-social distancing, nxa abantu besezitolo, nxa abantu begada amabhasi bekungasekho. Njalo udubo olukhona ukuthi nxa singaqalisa ukuthi abantu abaningi beqalisa ukusebenza sisebenzisa uzupho njalo siyakwazi ukuthi kuyabe vele khona kuminyene ngini indlela eqhelisa lomkhuhlane kakhulu njalo lokuvula kwezikolo amaboarding kumbe abantwana nxa besiye esikolo bebuyela ngekhaya babethwele lo mkhuhlane siyananzela njalo ukuthi kungavulwa njalo ukuthi abantu beqalise ukuya eGoli bephenduke ubona ngani lo mhlobo wakhona weCOVID-19 lo obusubambe eGoli ungacina ukuya usiza ngapha eZimbabwe kube ngeni ingozi njalo kube sokusibanzima ngenxa yokuthi la injection adingiweyo asesemalutshwana abakabi baningi abantu abazakwanisa ukuthi abasoze babe baningi abantu abazakwanisa ukuthi behlatshwe ngawo ukwenzela ukuthi kutholakale ukuvimbezela lo mkhuhlane ngoba abantu abaningi sebehlatshiwe lalo kuncedileyo kube yikhono kuyani ukuthi bekulama roadblock ukuthi abantu bengavunyelwa ukuthi bengene edrobheni nxa ungalancwadi khona kuyana kuyanceda kakhulu ngenxa yokuthi abanye abantu bebebuya kuphela umuntu uyabebuya ezobhoda edrobheni engalamsebenzi njalo lokuthi la makhampani azokuvulwa abantu bakhona baqale betestwe mbonani lokhuyana njalo kuzanceda ukuthi nxa kulomunye uyabebanjwe umkhuhlane ahlaleni khaya bebalutshwana abantu abasebenzayo kodwa kusebenza abantu asebetestiwe
umfundisi Sibanda isikhulu meli senhlanganiso yabezokholo lwesiKristu ephathisa abantu ngalesi sikhathi sobhubhane leCOVID-19 eZimbabwe Christian Alliance. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi isiyengezelele amahola abahlali balelo dolobha abazathola ngawo amanzi esuka kwangamachumi ayisikhombisa lambili 72 esiya kwalikhulu lamachumi amane lane 144 ngeviki ngoba sokungene amanye amanzi emadamu. Lokhu kutsho ukuthi izakhamizi sezizathola amanzi okwamalanga amane ngeviki. Kodwa ezinye izakhamizi zenkulumane 12 emabhizeni lePhumula South eHarbeck zithi bezivele zingawatholi ngemfanelo amanzi kulandela uhlelo obelukhona inhlanganiso elwela ilungelo labantu eMatabeleland Institute for Human Rights elogatsha lweBulawayo Water Action Group elenhlelo ezitshiyeneyo ngemvulo yonke ezokukhankasela ukuthi kube lamanzi kuleli dolobho ithi seyalobela ugatsha lukahulumende olubona ngenhlelo zamanzi olweZimbabwe National Water Authority ibuzisisa ngodaba lwamadamu angagcwaliyo lanxa izulu lisina okungelamkhawulo njalo yahlangana lekhansili yakoBulawayo ukuhluza loludaba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomqondisi walinhlanganiso uMnumzana Khumbulani Maphosa ukuze sizwe imbono yakhe ngaloludaba.
Okuqala kuyazwisiseka okwenziwe iBulawayo City Council ukuthi bayehlise inani lama-hours abantu asebehlala bengelamanzi ngalo. Ngoba sikhangele sonke ukuthi amadamethu kukhanya ingani awagcwali ngakho uBulawayo City Council engahlavule impompi zonke khathesi athamanzi kawabe khona 24 hours a day and 7 days a week for umuntu wonke ngalesi sikhathi amadamethu evele lamanzi amalutshwane sibona ingani kungaba yinkinga inyanga ezilandelayo so ikho sithi siyakuzwisisa abakwenzileyo kuyatshengisa ukuthi hayi kukhanya ingani balesifiso sokuthi amanzi siwathole ngoba nxa esekhona nyana labo bayenza okuthile okutshengisa ukuthi kuyazama ukuletha amanzi ebantwini.
Kodwa inhlelo zenu ziqhubeka njani ezokukhankasela ukuthi kube lamanzi edolobheni lakoBulawayo njalo lingathi zikhona esezitshengisa umthelela?
Inhlelo zethu thina njengeMatabeleland Institute for Human Rights ezokukhankasela amanzi ziyaqhubeka ikakhulu uhlelo lweMonde Water Action liqhubekela phambili. Ngikhuluma nje namhlanje besithola amapikitsha abantu namhlanje sijoyine umkhankaso weUnited Nations Water othi Water to Me lapha kade sibuza khona abantu ukuthi amanzi achoni kuwe, what does water mean to you? Njalo abantu bebephendula lumbuzo ngebipikitsha, bebetshengisa ukuthi amanzi aqhakathekile kibo ngoba amanzi atshengisa ukuthi ayimpila kahle, amanzi ayinkolo kumbe ayancedisa inkolo lamasiko, amanzi ancedisa ukuthi abantu bathole ukudla, amanzi ancedisa abantu ku development ku economy, ayancedisa njalo lento lezijeneyo kubo tourism ukuzigcina uhlanzekile, njalo njalo. So ikho kanti ade bekutshengisa namhlanje ngamapikitsha akade bekwenza ukuthi uyathatha ipikitsha usitshengise khonoko. Kukanti inhlelo zokuthi injongo yethu kakhulu yokuthi kube khona esithi ngesilungu accountability ngendaba yamanzi ukuveze kamgceke iyaqhubeka njalo, ngoba sibonile ibulayo esithi council isilethela ukuthi imali ye pipeline water project bayisebenzisa njani.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMatabeleland Institute for Human Rights, ubekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumayelana lokuhlatshwa kwabantu iJackson lokuzivikela kucoronavirus ele vaccine eliphiwe iZimbabwe ngabe China. Ama Jackson wohlobo lwe Sinopharm azinkulungwane ezingamakhulu amabili amkelwe elizweni ngomvulo. Sulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMichael ngo 8 ntambama.
Udaba lukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi obikwa wayethandana lekhosikazi elisebenza ehofisini yakhe luthiye abantu bephethe owangaphansi. Iphephandaba lobulembo elezimlive.com lithi uMohadi wayethandana lonkosikazi Abigail Mumpande owake wabukwa ukuzimisela kwakhe ukuthi athuthukise impilo yakhe ngowaye ngumongameli welemelika umnumzana Barack Obama. Umpande wayengomunye wabasakhulayo abahanjiswa kwelemelika uyaqhelisa ulwazi lwabo phansi kohlelo lweyali. Iphephandaba lezimlive.com lilomlayezo irecording yengxoxo yababili bencokolana ngezothando kumakhale khukwini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ehlaziya ezamasiko njalo engumfundisi umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Hayi mnumzana labalaleli, nxa kuyikuthi kuliqiniso lokhu alihlazi, udumo nje ukuthi sesibona lapha ebulenjini indaba eziningi ezinye uzuzibuza ukuthi kambe liqiniso yini. Kodwa nxa kuliqiniso lokokwenzakaleyo ngiyaphinda lihlazi, akumelanga into enje lanxa engabe ibikhona ukuthi ize ithutshe phakathi komphakathi kuyasibekelwa nje kuthulwe kusaziwa kodwa pho ukuthi ezinsuku into ingavelezakale le misamo isichaywa obala igcina indaba eyasayo ikakhulu kusiya ngokuthi lowo mayenza uyini emphakathini. Akuhle lokho, akumnandi. Angisho ukwenzakala ngoba kwenzakalanga, kodwa nxa kwethi kwenzakala hayi 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 bo, ayisikho lokho esikukhangelele uthi kungenzakala. Umuntu sibili ophethe elizwe azatshaya ngesicathulo ekhanda ophe ngenxa nje belele ndlela, hayi ayisikho lokho. Ngiyitshwelanini la ingabona lapho khona nxa uliqiniso amehlo angazakahlane la abantu ngoba uyabe cabanga ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthi kwenzakalani.
Manje nxa kusenziwa ngabantu abadala abanjengalaba, intsha yona izaba lesifundo bani? Njalo ubona ungani lokhu kungaphambanisa na elakusasa labo, indlela abaziphatha ngayo?
Nxa kuyikuthi kwenzakele njengoba sisitsho, intsha ikubukele ikukhangele, ubuntu babo buyatshabalala. Angithi abantwana mbe laba abatsha bakhangelele ebantwini abadala ukuthi babe yizibonelo zokuthi kathi kuphilwa njani, uzabakhuza ubathinda nxa bengabantu bakho, nxa bezabona ubunqunu bakho ngale ndlela echayo lapha. Kuthi laba abantwana baza kuthi hayi ke nxa abadala bekwenza la lati singakwenza kulungile ngoba kekho ozakhuza omunye ilizwe liphenduke kube kwampunzi idlemini kube nje semahlangeni kuyilola lo uzenzela umathanda intsha iyonakala ilizwe liyachitheka isizwe siyachabalala abatsha abasoze bagobeke ngenxa yokuthi babona bona labo abaphambili besenza into enjalo mina njengomzali kangifisi ukuthi sibili ngenze into ezayangisa mina labantu abami ngoba abantu abami ngizabakhuza ngibathini kusasa nxa the ngenza khona lokhu engithi bangakwenzi bona so kusuka indaba yokuthi ungenzi engikwenzayo kodwa yenza engikutshela khona hhayi kawusebenzi intsha iyaphambaniseka kakhulu lesizwe siyonakala impatho lokuziphatha kwabasakhulayo kuyadla isizwe kanti isizwe sakusasa ngensika zaso ibona abatsha abasakhulayo hhayi awulunganga ebantwini abatsha lokhu
umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi kwezamasiko njalo engumfundisi ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC yabo
okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lithi amapholisa ayibike ukuba kulabantu abathathu abafe ngokugalula ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo iphephandaba leDaily News lithi umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora usekhuthaze ukumanyana kwamabandla aphikisayo njengalokho okwakufunwa ngowake wakhokhela leli bandla umnumzana Morgan Tswangirai okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp
usuphesibhekane lalo luzima kabi luzima kakhulu salibonana ukuqala sore ungakhulumisi into ezinjengama-rent into esezinzima kithi ebantwini especially ebantwini bakithi eZimbabwe nokudla asinakho hhayi siyasokola mpela kwele South Africa siyasokola and enye into esenza singabuyeli emakhaya into eyi-one ukuthi siyofika sisokole wesi plus kuwesi ngoba la mabhoda avaliwe akukho lapho kuvalwe khona sometimes ukudube kukini kungcono ha lo mkhuhlane we-COVID bakithi hhayi asiyazi ukuthi uzophelela kuphi mara hhayi sisebunzimeni impela
salibonani 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 Studio 7 hhayi siyabo siyaphila hhayi eyi lolu gubhani lolu lunzima badala lunzima okhulumayo ngudube ngilapha eBotswana la hhayi lunzima sesaba zake sibone umkhuhlane onje thina silokhu esakhulayo lowu siyawesaba uvalile wavalela wonke amabhoda wavalela izisonto alo mkhuhlane lo siyawesaba kodwa mna engisicelisayo kuphela asilandeleni khona lokhu abakutshoyo abaphathi sifakeni amamaski umkhuhlane lo uyaqeda lingathi libone uqeda amaminista uqeda ini awukhethi mhlobo mina engisicelisayo kuphela ukuthi lapha elikhona ngezindawo ngezindawo hlobo zami amamaski logeza izandla livumele ama-lockdown ama-lockdown akhulunywayo liwavumele kakhulu lihlale lawo lingabhodi ngalo ithi he njengabanye bathi he ngale thina sesetshwaleni sesiyanga a-a yikho lapho elizathatha khona khona lokokuyinto lina kuphela engicelisa lona ukuthi lihlale ezindlini livumele i-lockdown noma umsebenzi ukho unyekho noma ukhona kodwa vumela i-lockdown enaleyo
sayibonani Studio 7 nabasakazi abezisakaza njengoba linjalo ngicela liphephe kubhubhane lolo lukhona abantu hhayi kunzima into nje esihluphayo lapha thina esikuzwayo kuthiwa ama-price e-lockdown lokhu yikongani mina ngesingamanga uzwa kahle ukuthi ati ama-price akhutshulwa ngani kuthiwa i-price yesinkwa sithwele nzima kangaka abantu abahlala emadrobheni bathwele nzima hhayi hhayi igovernment hayi abantu kabahloniphi umthetho kodwa ukukhuphula ama-price ngibona ngani kugcina ngani akusahlonipheki ngani sekuyi-business hhayi mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni kondolwani bulili maplumtree Yuma West Plant. Ngiyabonga.
Ngivingelele, ngivingelele basakazi be Studio 7, lani balaleli be Studio 7. Ngidokubonga ngokujabula kakhulu uNkulunkulu othe wasinika izulu elihle lonyaka, mhlawumbe zake siphungule indlala. Njalo ngithaye umpululu, ngijabule ngimanzi te ngila, ngeziphatha amandla lezi ezamasotsha ezinikwe izijezo zemedo. Vele iBritain ibisiphuze kakhulu ukubanika noma bebehamba bezithaya iguni ukuthi wona vele babulala kabayenziwa lutho. Nanku kwathiwa umklanti wathi kababotshwe kababotshwanga. So le nto abayikhulumayo angiyibonga ukuthi bakhulumani. Ngiyayihalalisela Britain number one, banike gaxa futhi kubasele abanye. Kathesi ngithi lina abantu ndinilazise, hambani etsholotsho kwesiphepha kulo mkhulu wamapholisa okwesiphepha othengisa impuphu eyifake ezakhamizini zakhona ngale. Kusemthethweni yini ukuthi impuphu ethengeniswa ezakhamizini nothi emashophu? Emashophu bangenela abantu befuna bebabopha befuna amalayisensi. Yena ke othengisa impuphu yakhe emalayinini abantu, ihambe ifake impuphu yakhe emalayinini abantu. Two, ulama Honda Fit amapholisa alayitsha abantu sukusela esiphepho sethi jimila. Usuke ejimila ugibeli uHonda Fit yepholisa yi-R50 umango oyi-R20. Ezinye izimota kabafuni ukuthi zilayitshe, kulayitshe ezabo. Likubone kodwa ube susithi kuthiwa yeziphelwane izijezo zenoto. Libaxakezile ezandla, libatshayela umpululu beganga ngeZimbabwe. Ngiyabonga abalaleli beStudio 7. Hambani liyebona kwesiphepha lina nitatheli izindaba, liyebona into eyenzakala kwesiphepha emalayinini nalana kuzwethu komtshayeli. Ule mpuphu umemba incharge uyithengisayo.
Salibonani, salibonani kuStudio 7. Linjani balaleli lani lonke elisakaza kuStudio 7. Ngiyaphila mina, ngizama ukuthi ngincedisane lalo undoda ozama othiyena yena ngabe liyafaka indimi zonke ezikhona eZimbabwe. Ngithizwana ndoda, iStudio 7 kakuyona eZimbabwe kanye kanye, kulincedo nje osaluzwelwayo ngama-American ukuthi besinike lathi ukuthi sibe sizuza ngalona lithuba esilitholayo esilifunyaniswayo ukuthi so ukuthi sungazudimande wonke lokhu ukuthi besinike khona. Hayi, bathi bona njengoba indima ezimbili ezi-understandwa ngabantu abaningi eZimbabwe yizozonezi, lawe nthembo yakuwananzelela ayisiyo ya abantwana beZimbabwe. Studio 7 izwakala ivela ku-VOA eyi-Voice of America eyabantwana base-America ete ebhadalelwa income tax yabantwana base-America. Yikho ubona nje ingani ikhululeke ngali ndlela ekhululeke ngayo, ngoba base bekubonile ukuthi lapho umgalo wayevele sincisha thina ulwazi lonke, ngoba iradio yakhe yayisinga ama-praises wokuthi yena nguye kuphela umuntu okhonzwayo. Yikho la manje lokhu ibona kade silokhu ikhonza umnangagwa, lokhu ikhonza ibandla elibusayo, kayivele kayikhiphi okuqondane lamanye amabandla aphikisayo. So yikho basiphakulela lolu uhlelo ukuthi khona lathi sizuze ukuthi sibe lokuyingxenye yokuzasipholisa iqiniso. So hhayi, asibabongeni kuphela kunokuthi sifake amadimandi amaningi. Ngiyabonga.
Hhayi, siyabonga, siyabonga bakwethu. Lingalitshona njani basakazi abathandekayo? Hhayi, akula nto embi, iqiniso lihle nje kuphela. Ukubonga, isibongo esikhulu kakhulu. Hhayi, isibongo esikhulu kakhulu, siwumsebenzi elwenza omkhulu kakhulu, ngoba izaziso esizithola lapha mele ambone ukuthi eZimbabwe singathi kule station esiyenza kanje. Ah, because hhayi liyasinikeza, liyasiphakulela iqiniso lodwa. Hhayi, likhuluma lo Ncube, Ncube lokhuluma lapha ngilapha eGaborone la kole Botswana.
Lichona njani, lichona njani basakazi abathandekayo? Hhayi, lisiphethe kahle, lisiphethe kahle sibili, ngoba izindawo sizizwa khona la njengoba nje lisizwa nje ukuthi vele ngiyilalele kathesi. Kodwa hhayi, umkhuhlane lo wecorona lo ukhona wona, iqiniso ukuthi ukhona, njalo ukuthi sizivikele sigqokene amamaski gezeni izandla ole sanitizer njalo sanitize. Kodwa hayi, ngale ekhaya ngale siyabona sithi uyahlukumeza, kodwa ke bona vele ngabe uyahlutshaya inkundla enkulu khona phana, yabona. Eh, akula plan
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, Kulandela ugcitshwa kokuthoniswa kwecala likaMnumzana Donald Trump edale le Senate esetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Umongameli Joe Biden usefake amandla akhe wonke ekuvuseleleni umnotho welizwe. Kodwa ubhubhane lo-COVID-19 yilo oselusele luyingxaki amele alwisane layo. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Raphael Mthombeni.
Ngapha umumo kwelakithi ngapha, hayi uloke kungathi kuyafana sibili umumo we-coronavirus awukatshengisi kuyekela ukwehla. Kuyazanywa sibili imzamo uyakoqa umongameli njengokoqa kwa okubonakalayo esesingathi siyakubona sibili kuyikuthi abantu bangathi bayalalela ukusebenzisa kwamamask. Lapha eTexas bebe ngathi ngabantu abangalaleliyo ukusebenzisa amamask lo, kodwa kungakhangela kathesi hayi bonke abantu batheniki ngawo amamask la, bayazama ukuthi banqabele ukumemetheka kwalo umkhuhlane. Kodwa ke wona ngokwawo ulokhe ubonakala ukhona ngoba ungakhangela ama numbers ngama counties lapha eTexas, uyabona ukuthi abantu lokhe bechona sibili ngawo umkhuhlane.
Sebehlabile yini abaningi khona ngapho iJackson le yecoronavirus?
Sikhangelele ukuthi enxenye kungehla ngokuya kwesikhathi njengoba kuqhutshekwa kuhlatshwa abantu. Ukuphendula umbuzo wakho wokugcina, hayi bayahlatshwa abantu kulezi ndawo zibile ezinkulu ezivuliweyo lapha eDallas. Ubonakala izimota ezilayinile, kubonakala amabhasi ethatha abantu besiyabangenisa behlatshwa bephuma. Kodwa ke kakusikho ukuthi sekuhlatshwe wonke umuntu. Ngokukhanya ngathi ilokhu ishota kancane kancane ivaccine yakhona. Kodwa ke bayabika ukuthi izangena la kuma-pharmacies nakwezinye indawo lezi ezingemaphandleni ngaphandle kweDallas. Ukuphithizela kuyakhanya ukuthi kuyaphithizela. Okwayo nali impelaviki kuzamiswa nje isnow lesi esikhona esichayileyo lapha eDallas. Kodwa ke kuyaphithizela sibili, kuyahlatshwa abantu.
Lo nguMnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseTexas.
Covid money, hospital money, water resources, mali yonke ayikho. Mineral money, waya ikapulo tonga. Soneni na satwala kanzima thina emhlabeni nomuhle kangaka.
They're looting like crazy monkeys in a poor old woman's cornfield. The looting syndrome is a despicable custom, a disgraceful disease of maladministration, a dishonorable act of total disrespect of the national coffers and the mineral resources. Them loot. A pandemic of thievery and a daytime robbery of the state coffers by those cabals eating cheese, munching lasagna, eating puddings, sushi, and popping champagne under the glitz, the glitter, and the glamour of the red carpeted corridors of power. Those who eat on behalf of them, those they claim to represent, those in power, positions of authority, and the public office are squandering every atom of the wealth of the nations. Looting is their religion.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. ukwengezelelwa kwamalanga okuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kunconywe ngabanye. Ikhansili yakobulawa isingezelele amalanga okuvula impompi zamanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lingasithola njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.